uhulumende okhona lo kokela kwabo umnangagwa uhulumende omutsha umnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo ngokunjalo lokhu akukhulumayo kathesi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu abantu bamvotela yikho akutsholo mina ngangikhangela khonokho akukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane salekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senethu esedlule into esasele nje kuphela salekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe free and fair election konke lokho okunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo okwakathethi imisebenzi emihle isibonakele kodwa into ofilelayo nje yimali
abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle esiyenzakele kunyanga ezedlule
angibasholi bona ababathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi kufana nokuthi uthi umntakamakelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hhayi sani uyehluleka kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption ukuvula amasango i-investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama-invoice aphothe umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakuthiwa abantu bayabuya lapha ezimbabwe okumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo hayi abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kwenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho etsholotsho kuthange wamukelwe njani ngabantu betsholotsho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu betsholotsho abantu betsholotsho abaselayo ketha bethabe babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singelane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la azombusa zezimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho intetha bethu abayisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyethule i-manifesto yezanu p f ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu izimbabwe open for business abantu bazavula amabhizinisi abantu bathole imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe ubuyise ubuyanga buphume phakathi kwabantu.